Kulusizi ukuthi isadakhi ibuyile ihambile ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChrissy Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano wesadakhi isadakhi njengenhlanganiso ehlonitshwa e-Southern Africa bekufuze yona yodwa before any organization before o-Amnesty International landline ngemva kokukhithwa kwe-statement kule nto okufuze sizwise ngeZimbabwe isikhulumeli sezanu izanu PF lebandla elibusa iZimbabwe ukuthi abantu bebotshwe kuthiwe babotshele ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu ngoba umbuzo wokuqala yokuthi bawuphambanisa njani kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlanga othi singekezwa isadakhi kuyadanisa
siyabona njalo ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezike zethula umbiko zikhonona ngalokho ubona ingani uhulumende uzalalela yini kumbe vela kuphathisi lokho
ngikhangelela ukuthi yebo kungadileka ukuthi bakhululwe kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela i-statement sika-Chris ukuthilo ukuthi abantu laba kababotshwe bengelacala lamanje ukuthi ubophe abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangele ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo njalo eZimbabwe sililize ukuthi ayi-constitutional democracy in practice laloba kuyi-dictatorship but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela kwakhe ku-exile wathembisa abantu singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzahlonipha ilungelo loluntu abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasuthiseki so ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so sokungcono senze so itsika mtanda politics mbona ngazathi ku-constitutional democracy ungakukhangelelanga especially ku-civilized society so yona leyi izanu yanamhlanje ayesithi yena izaba lo mehluko kwekamgabe hhayi mbona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe ekuyikuthi besingakukhangelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala lesikhulumeli sabo siye kwenza amaphutha.